I stand with you can't even have a day and make some of the material in Zimbabwe. Obakukala ngathi khangele obukhulunywa ngeminister obe-Health Authority ne-Passenger Insurance Policy nga ibhasi leyokathi ingalakho okunye yangkhona yakuthela njalo kutho ukuthi abantu abangabe sibabona basehlangothini lokuphambanisa yi-Ministry of Transport siphinde njalo sibize thina ukuthi yona i-Ministry of Home Affairs amapholisa ibhasi leyi izihambe siye lapho ekade isiya khona iziyofika lapho ekade isiya khona ingala maphepha la kade kuhamba njalo yile icala esilibona kuqala angithi ukuthi ngiyanika icala kuhulumende kodwa izinto esisebhekene ngokuba uhulumende ukhona ukuthi alondoloze impilo kazulu ye-i-suspension ngiyayibona ikahle sibike 6 months kodwa labo kabazinika amaphapha njengabantu abadala balungisise ikakhulu njani i-Ministry of Transport ne-Ministry of Home Affairs kunenge ngicala ngikukhuluma ngibatshela ukuthi kugcenwa yini badala khona ngapho ngokuba nqali ngakubisa khona ngapha langaphaa sikaekuleta
libona sengathi isinqumo leso esithethweyo sizaluqeda na udubo lwengozi lezi ezemgwaqweni ikakhulu ezamabhasi
into enkulu yakuqala asinamgwaqo ezimbabwe icinzeno asinamgwaqo ezimbabwe ungakhangela mgwaqo nalo esidele ukuba lengozi kakhulu ibhedbisi masingo kukhanya sani yiwo wothi umgwaqo okhanya sani singono yikho nibona imoto zisilada khona ngale
sibona njalo ukuthi umtshayeli walibhasi kukhanya sengathi layo obengela maphepha eneleyo nxa kukhangelwa ke i-retest aba izihambi zona zingenza njani ukuthi zibone ukuthi zivikelekile nxa zingena ngemigwaqo
ngingakhangela umthetho we-international transport fleet agreement nxa sisiya kuma-public safety vehicles futhi wona imota yonke ethwala uzulu imele esingathi thina ngama-particulars emota iphinde idisplay ama-particulars ka-drive